i-CCC ukuthi yalisho ukuthi yenza umhlangano ngenxenye kwezinye izigaba leZimbabwe lapho engingafiki khona, kodwa angikuboni kuliqiniso. Bayenza imihlangano nsuku zonke, badla inyama nsuku zonke, bahamba behlaba ezinye izinyama lapha, ambaboni behlutshwa bezenzela imihlangano yabo. Kakhulu babezidla inyama, bebizana ukuthi babedla inyama, abanye bethanda ishobho njengoba indlala ingaka, konke khonokho kukhona. But okukhona Nkomo yukuthi iZimbabwe leyi inanzelele ukuthi sikhuluma nge-CCC, i-CCC yes ithiyena kakhulu lezanu PF, ngoba izanu PF ngikhuluma ngezaphu lezanu ezahlanganayo eziyizo ezalwayo ukuthi zikhulule ilizwe leli. Kwabanye amadoda ayehlala ekhuluma ozilethi Robert Mugabe wayethi Zimbabwe will never be a colony again. Uyazi ukuthi abanye abantu simanipulate ngabanye abantu, but yona i-CCC nxa ngiyikhangela iphathela leyo vele evele yona engela structure. Uma sikhuluma ngama-structures bathi hayi bayahamba kuphela i-election. Indaba engakhona bayiconsendi ngama-structures abo, belungise ezinye izinto zabo, bekhuluma nezinto ezinganani lokuthi abashiyo yodwa phela i-party i-CCC. Amaphathi maningi aphathiphathisiphethayo kukhetho lolu. What is so special nge-CCC ukuthi si-entertain i-CCC at the expense of amaZimbabweni yonke.
Nanso baba uBhebhe, kuthiwa imihlangano liyenza imihla ngemihla, akula kuvinjwa elikwenziwayo.
Uyabona vele ungavelijoyini izanu uyakusisayine i-document yokuthi wena singumgambo wamanga. Nalimami lapha kakhuluma iqiniso uyakwazi, ngoba into lezila kubo-WhatsApp ziyaphuma incwadi zamapholisa zibhaliwe ukuthi zilimithini zidikali. So yena nxa engakubonanga angakuphiki. So okwenza ukuthi akuphike ukuthi usephathini yezanu yamanga, ngoba nxa esenomuntu sikuleyo Zimbabwe ofet defend into ekhona ephilayo. Asiqali kathesi kwalisa umhlangano, ngikhuluma kunjenje nakimi enkayile kufakazi ukuthi umhlangano kwayaliwa lakhathi kwezinye indawo. So ukuthi sithome siphika imbuzi iphakamisa umsila esintwini kwakuthiwa kuyazila umuntu onjalo esintwini kwakuthiwa khona nxa abanye amadoda ekhuluma bamkhetha bathi bahambe ayekosela abadala inyama, ngoba ukhuluma into engayisiyo elizwe. Okwesibili, umali bami ukhuluma ngama-structures. Ngiyabazi ukuthi kuthele into ekuthiwa i-structure it doesn't mean ukuthi kufanele ulandele i-English word ukuthi kulo chairman nosecretary nobani bani 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 uthwale i-executive. No, i-structure ngabantu ababe begutshiwe epartini, phakathi kwepati, ukuthi benze umsebenzi ngendlela iparti efuna ngayo. Ama-structures la kodwa sesilinike ukuthi ngobani.
Baba Gawule, abaningi bayakhala bathi umnotho kawuhambi kuhle, imigwaqo ifile, impilo inzima kakhulu. Kungani abantu bemele belivotele njengezanu PF kule ndubo zonke lezi?
Umbuzo omuhle kakhulu loyo Nkomo, umbuzo omuhle kakhulu. Ngicela Nkomo ukuthi impendulo yawo oyibeke sibe iphume njengakhonokho engizayibeka ngayo. Nkomo, iZimbabwe isemhlabeni nalowo lapho kunezinto zonke ezihlakalo ezenzakaleyo kusukela ngesikhathi se-COVID. Umnyama wabuthi ethatha umbuso kumngabe wasilizwe libe lichamale libe lifike, umkhonomi ubulele phansi ubhazalele, ubuvuswa umkhonomi inkomo ecubayo. Akuthathi ilanga elilodwa lokhu kukwakha. Yenza umnyama esibe lawo ukuthi sihlangane ne-COVID. Ekuqaleni saphuma ku-COVID Nkomo, sangena kwimpi ye-Ukraine ne-Russia. Impi le-Ukraine ne-Russia Nkomo itshabalalise izinto zonke eziningi. Khangela kabisa ama-countries alama-economies ade thika njengabo-South Africa. Into kakusafani into lezi zinto kubo-South Africa. Umuma usajakeni wonke kobo-Nigeria kade ngikhangele ku-television laphana o-Nigeria ukuthi imali kayikho lana. Amazwe wonke omhlaba ungakhangela Nkomo even lapho khona. Lapho uyabona ukuthi izinto kazimanga kuhle kade sizinto zinemanzonzo. Umuma we-Russia ne-Ukraine uwonile kakhulu ezintweni zonke ezikhona ekutheni kuthuthukiswe iminotho yamazwe omhlaba. IZimbabwe nayo ingxenye yakhona, iZimbabwe nayo ingxenye yakhona, iZimbabwe ihlangane nobunzima bonobo. I-new dispensation nale sikhuluma ngayo ikhuphulwa ngumnyakagwa ihlangane nobunzima bokuhlangana lokudibana ne-COVID. Yaphuma ku-COVID ingitsho labo-China, umuqonomi zabo-China aphanjaniswe yi-COVID. Sibuye singene lapho futhi kakabe sesingena ku-Russia ne-Ukraine war. Yiyo siphambanisele inhlelo zonke ezikhona ukuthi ama-economies ethu kamanga kuhle kathesi. Even iZimbabwe kathesi yibo sithi kathesi abantu sithi abasivoteli, abavoteli iZanu PF, ngoba iZanu PF iyo kuphela elendlela ukuthi ingalungisa izinto zonke ezonakeleyo ngesikhathi zisuka embusweni lwanodliniyo sesikune-dispensation kathesi.
Baba uBhebhe, akuyiphethe. Kungani abantu bemele belivotele njenge-CCC?
Okwakuqala tingakumili kuthiwa khona ngesilungu the new broomsweep pattern. Nezindlela ukuthi ukuthi thina sikalisa ngo 1980 fanele kunazelele iCovid ayizange khona ngo 1980 sikhathile izwe leli lalihawukelwa ngabantu bonke e-Afrika yonke. Ilizwe leli umnotho walo wawuqhathaniswa nomnotho wamazwe amakhulu kakhulu anjengabo-Britain labo-US. Sithatha ilizwe leli imali yakithi yayiqinile ukudlula i-US dollar esesiyikhalela lonyaka. Kusukisela ngo-1980 kuzefika kathesa, futhi kusukisela ngo-1980 kusiyafika ngo-2019 okwaqalisa khona i-COVID. Owabulala ilizwe ngubani? Owenza ukuthi sibe sesimeni sona sesiliswa ngubani? Yivani yakho. So thina sithi ngenxa yokuthi sesibonile lapha baphambanise khona yonke indawo lapha baphambanise khona, sizalungisisa ngoba sibonile indlela abaphambanise ngayo. Abehlulekile bonile, sizalungisa khonokho abakonileyo. Yikho sithi thina sinolo kulabo ngoba amaphutha abo wonke siwakhangele, yiyo esithi sizawalungisa.